Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 4 ngoNtulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungabonakali kwabantwana abahlanu emzini wenkulumane kudida ingqondo izakhamuzi. Silengxoxo lomama womunye wabantwana abacatshayo.
Abayizihlobo bonke abakubo eSouth Africa bonke balokhu befona bedinga labo bebuza ukuthi asibambone.
Umfundisi uWalter Magaya ukwele Botswana lapho okubikwa kungasimuntu emthandazweni wakhe.
Yiba abakhona khona banenga kakhulu, I think even labaya vele eNamibia kukhangana ukubonakala amabhasi lamaNamibia number plate. So sengathi bethethe over indawo yakhona eThekwini.
Kuhlelo lwabesifazane ke lamhlanje sixoxa lomphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sthembiso Nyoni.
Njengeministry sikhangela umuntu wonke, kodwa mina njengomama njalo njengeministry ekhangela ukuthi omama yibo abaningi abakuma SMEs, siyabancedisa ngokubuya kwabo kulabo mama babuye bedinga i-training.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukunyamalala kwabantwana abahlanu kwezehlakalo ezijiyeneyo sekudide ingqondo izakhamuzi zenkulumane lemganwini. Abantwana laba abathi uWinnie Museretso wemganwini oleminyaka elithumi lane i-14 unyamalale kuyona le iviki. Kuthi uNontobeko Yolanda Nkomo laye owemganwini oleminyaka elithumi i-10 ugcine ukubonakala ngenyanga kaNkwenkwezi. U-Arlington Shereni oleminyaka elithumi lanhlanu i-15, uThabo Ncube oleminyaka elithumi lasithoba minwembili 18, lo Cyril Ndlovu laye oleminyaka elithumi lanhlanu i-15 ngabanye abangaziwayo ukuthi baya ngaphi. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo uMnumzana Mandla Nkosi Moyo utshele iphephandaba le-The Chronicle ukuthi abangaphathisa ngolwazi lokuthi abantwana laba bangaphi engatshaya ucingo kunombolo ze-WhatsApp ezithi 0776097122 kumbe 0717922398. Abantwana laba kunye labazali babo abazani. Sixoxe lo Nina kaThabo Ncube unkosikazi Botshiwe Ncube kuze sizwe okunengi ngokucatsha kukamntwana wakhe.
Wasuke siya collect ama results esikole kuyi Wednesday, waqala wahamba kuyi Tuesday, waphenduka wasesithi kule bhuku alishare lomunye osenketha, waphenduka ntambama sokungama 26. So wasebuyela ekuseni the following day, lapha ahamba wahamba kasaphenduka.
Ngala bangani yini elingacabangela ukuthi waya khona?
Sesadinga kubo bonke abangani asimbone.
Siyasizwa abanye abacatshayo kuthiwe baye eGoli kumbe eBotswana, alizange likucabange khona?
Abayizihlobo bonke abakubo eSouth Africa bonke balokhu befona bedinga labo bebuza ukuthi asikambona.
Sizwa kuthiwa kulabanye njalo abacatshileyo khona ngapho enkulumane, ungaba lolwazi ukuthi engxenye bengabe sazana bendawonye?
Angilwalwazi ngoba lami ngubone ku-newspaper ku-chronicle, kodwa lama angibazi bona laba abakhulunywayo.
Manje sikhuluma nje usele sikhathi esinganani ngabonani?
Uhambe mhla ka 11 February esiya collect ama results.
Amapolisa wona thini?
Amapolisa sayilokhu edinga labo vele lokhu bebuya khonapha laba abakatholi lutho.
Wena kodwa ulabantwana abangani?
Ngilabangu-2.
Bancane kulaye?
Hayi, yena ngiyomdala.
Ungasitshela nje ngamafitshane umchazi ukuthi ngumuntu onjani ukwenzela ukuthi abangambona babekwazi ukuthi nguye lo ocatshileyo?
Uyakhanya ebusweni ongumfana ngaba yi 1.7 ulomzimbo olingeneyo.
Esinye isibonelo angaba laso ke.
Kwesinye isikhathi uyamunye isithupha.
Esikolo yena ube ngumuntu onjani?
Ube senza kahle sesemuva ngapha kubo form 3, form 4 eqalisa, but second term ube ngani kasayenzi kahle.
Lo ngonkosikazi Botshiwe Ncube omunye wabacatshelwa ngumntwana obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Umfundisi Walter Magaya ukwele Botswana lapho abikwa ethumayela njalo ethandazela abantu. Kubikwa kulabantu abaningi kakhulu abavela emazweni ambalwa angomakhelwane lele Botswana. UMagaya ngomunye wabafundisi beZimbabwe abalodumo kakhulu abathandazela abantu besenza izigigaba ezijeneyo. Sixoxe lesizalwane seBotswana umnumzana Morakile Shunyane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
No, ukuzwa kwami khangeni kugcwele kakhulu khona ngale lapha khona kusendaweni ethiwa kuseGlokweng. IGlokweng singathi thina i-village ephansi kwe-Haveron. I-village encane kakhulu, imigwaqo yakhona engena le ephumayo ayiningi kakhulu, kodwa thiwa igcwele khona, kugcwele izimoto, kugcwele amabhasi. From what I understand, kuze a very large number of people from South Africa, abanye babuyela bevela eZimbabwe. Ama-citizens aweZimbabwe abalapha yibo abakhona khona baningi kakhulu. I think even labayavele eNamibia kukhangani ukubonakala amabhasi lama-Namibia number plate. So sesingaze kuthethe over indawo yakhona ethiwa iGlokweng.
Sizwa kuthiwa eminye imigwaqo eyakhona le ivaliwe.
Angila siqiniseko salokho, kodwa I would not be surprised ngoba indawo lesikhuluma ngayo indawo encane kakhulu. IGlokweng ingazi exactly ukuthi population yakhona ingakanani, kodwa it's a small village outside of Gaborone. It's joined the Gaborone. Bengavala imigwaqo ukuthi abantu bekhona ukuthi bengene esitudeni sakhona bephume futhi.
Ubona abaya khona le ngabadinga ukuthandazelwa na kumbe ngabantu abakhonzayo nje kuphela?
I remember some years back kwakunomunye indoda ethiwa odume ethiwa ngu-TB Joshua. When he came here, kwagcwala nje njengakathisa uMagaya ebuye lapha, kwagcwala at the National Stadium, which is the biggest stadium in Botswana. Kwagcwala khona ngale kungabantu ababefuna, some people were just curious ukumbona, abanye bafuna ukuthandazelwa, abanye bafuna ukukhonza. And my assumption, from what I've seen, ama-pictures esiwabonile izolo, iningi labantu abakhona ngale are already members of i-ministry kaMagaya, ngoba bebethola ama-banners akhona, kukhangani bale balama chapters abe eSouth Africa abanye bavela ngalela ngale. So I think they are already members of the church. And then kulabanye abantu abalapha kungabaTswana namaZimbabweans abakhona ngale ngingazi khona bathaze bafuna ukuthi bethandazele or bafuna ukuthi kube na some kind of healing.
Lo ke ngumnumzana Morakile Shunyane isizalwane seBotswana ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseGaborone khona le kwele Botswana. Umanispala wedolobho leHarare uhlangene izolo wavumelana ukuthi kasoze axotshe abaphila ngokuthengisa izitaladeni zaleli dolobho njengalokhu okufunwa nguhulumende. Umanispala lo ulamalunga ebandla le-MDCT kuphela. Lokhu sekwenze lolu daba lwathatha inyathelo lezombusazwe. Okuhlaziya lolu daba sixoxelo kansila womuzi we-Southerton khona le Harare umnumzana Peter Moyo.
Sina into esiyikhulumayo lapha isegcekeni, abantu laba ukuthi babuye emgwaqweni lapha, one bathiwa zabangene bazitengisela, abantu basebengena ekawuni ngobuningi babo, abanye babiza abanye erizeva befithi asambeni sokubhobokile. Two, abantu laba ukuthi khona bangene ezitritini bethengisa, indaba yokuswelakala komsebenzi elizweni. Four, sina singabantu abafakwa ngabantu, so ukuthi khona abantu laba bazama ukusiqhubeza nabantu thina koloko sibuyalile. Bona yiwo abaletha abantu esikawuni ngaba bakhiphe bodwa, bona yiwo abakhombisa abantu ukuthi bona 2 million umsebenzi uzabuya ngaba banike. Akuna muntu abayambona endleleni, akuna muntu ofuna ukuhlala ethengisa. Abantu abalamadigri 3 abantu abafundileyo abathengisa amajusada abathengisa amatamatrini abantu laba abathengisayo yikho abaphila ngakho khonokho so bangabuyela endlini bayaphila ngani so thina siyalile khonokho sikabathengise ngoba bayifayithwa ukuthi bazothengisa
manje pho labo abathi khona idolobho selisifa ngakhona lokhu ngoba abantu sebethengisa mahlayana yonke indawo okuzabangela ukuthi idolobho lingabi lesimilo lithini lingalo
khathini vile lisenesimilo esivela ngapi bavela babulala kudala akusela into ekhona so bafuna ukuthi bona bona imesi abayenzayo ilungise ngubani yibo kufuze bakulungise khonokho nguye uhulumende wangkhona xa abantu vele sebethengisela ujason moyo kunelson mandela ngapi emgwaqweni ayisithi esathi khona abantu bona olangeni umuntu angathi yethu iproblem ekwenzela ukuthi khona abanye bayilungisisa iproblem yakhe so siyalile khonokho asivumi akunaivini umuntu wekansilo ozakambe nto yahluphana nabantu
Lo ke ngukansila womuzi weSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo obexoxa le Studio 7 ekhona le eHarare. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi ako 909 medium wave la ku shortwave 4930-5940 la ku 15455 kilohertz. Okwamanje ke sengithedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Sthembiso Nyoni, umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngamabhizimusi amancane aqhutshwa elizweni. Sixoxa ngokwenzakalayo ngabathengisa ezitaladeni. Siyalamukela kuhlelo.
Yebo mntana.
Lilo hlelo yini olukhangelane labo mama kuphela lapho ekuthengiseni kumbe bonke libaphatha ngendlela efanayo labesilisa?
Njengeministry sikhangela umuntu wonke. Kodwa mina njengomama njalo njengeministry ekhangela ukuthi omama yibo abanengi abakuma SMEs. Siyabancedisa ngokubuya kwabo. Kulabo mama babuye bedinga i-training, bedinga ukuthi bancediswe ku-cross border. Bedinga ukuthi bancediswe ngezimali asibalahleli khatshana endo mama futhi bathembekile endo mama futhi ungambona umama esebuya forward usehlelini into yakhe obaba labo bathembekile kodwa mama bathembeke mu so sisebenza labo kuhle kakhulu uma kulabo mama abalama problems are specific to themselves bangaze badonda ukubuya kuministry kababuye kithi upermanent secretary wami ngumama upa wami ngumama bangabuya aza kwanyikelwa kuhle bancediswe ngendlela eziza kwenza ukuthi benze kuhle amabhizinisi abo
liboni ngani kungani bebaningi kulabo esilisa yibo yini abahlupheka kakhulu
omama yeba bahlupheka kakhulu kodwa umama phela kasozathi angaswela ukudla endlini abe sesiya next door kuyacela ungahamba emabhawa ngoba nabagcwele emabhawa hamba endaweni lezi ezokuphumulela ezamafaro lezi ngoba nabagcwele khona ngale obaba lapho lohlupho uyahamba edinga omnye ubaba bayenatha kodwa umama ngaba lohlupho uyahamba edinga omnye umama bazama ukuqeda udubo lolo ngokwenza into ezaphilisa imuli. So mina ngiyabasupporta kakhulu mama ngoba lapha belohlupho baliqeda kuhlohlupho loluya kabaluqedi ngokuzama ukuthi banathe kumbe bakhohle inhlupho they face their problems head on bese bezama ukuthi basolve bancedisane. So lathi njengabo mama lapha kuministry sizimisele sibili ukusebenza labo mama ngaleyo ndlela ukuthi baphathiseke bancediseke imisebenzi yabo yephambili njalo lezimuli zabo zondleke.
Ngohlelo lolu lokususa abathengisa ngokungekho emthethweni emgwaqweni singathi kusasa yabo mama labo bonke abathengisayo ikhanya inhle yini ukuthi bazaqhubekela phambili ngomsebenzi wabo?
Hayi, ngiyabona kule misinformation elitshelwayo akula muntu othe uzasusa abantu ezidridini ngodli ama leaders ama vendors la bakhulumisana lati bakhulumisana le ministry ye local government bakhulumisana le ministry yama SMEs eyami ministry ke isiqedile owaye umsebenzi ngoba okwethu ikuthi sibakhuthaza ukuthi ba organizeane into associations sebekwenzile lokho kulama associations angu 18 so amanye akhokhelwa ngomama amanye akhokhelwa ngobaba so omama bangabuya belohlupho siyabaphatha kuhle siyabancedisa ngoba siyakwazi futhi ukuthi yiba baphethe izimuli obaba labo bangabuya senzo kufana naye mbona ngani kakula crisis ngabanye nje abantu ababefuna ukuthi batshengisele ukuthi kulalokhu lalokuyana but thina njengeministry silobha ukuthi asiphathaneni kuhle abantu kababekwe kuhle ezindaweni zabo labo ama-SMEs ama-vendors kawavume ukuthi bathengisele ezindaweni ezingcono kulokuthi baphonge ukuthengisela nje anyway lapho okungela amanzi khona lapho okungela ama-toilet khona ngoba ngaleyo ndlela kabancedisi ukuphathwa kuhle kwamadorobho ethu
siyasizwa abathengisayo besithi kwesinye isikhathi bathola umbiko ochiyeneyo ugatsha lwakho lovela ku-Ministry of Local Government imbiko yenu liqoqa njani ukuthi ihambelana
babe besithi thina sithini
lathi bengaqhubekela phambili bebhadala lo mthelo
hayi thina asila mbiko esibapha wona ngoba okwe-land ngokuka local government okwethu ikuthi bangabuya lapha sithi kaba organizeane babhalane banga organizeana babhalane lapha befuna izimali zokubolekisa babuya kithi lapha befuna training on business babuya kithi lapha befuna ama markets outside the country lapha befuna ama exchange visits with each other yikho kwami lokho okokuthi babhadala malini bayibhadala ngapi bahlala ngapi bathengisela ngapi ngiyabe sengiseqiline sengingenela eyinye iministry njalo lezi mali ezibhadalwayo yiministry ye-local government maybe lezimbra but thina asivunyelwa ukubhadalisa umuntu
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Sthembiso Nyoni umphathintambo ogatsha lukahulumente olubona ngokuqhutshwa kwamabhizinisi amancinyane elizweni ebesixoxa laye ekwabulawayo lithiye indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Sibonge ke usithandekile emhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labe esifazane. Thiyani ke indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Nazike esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi Ntombenhle kodwa singakehlukani ke sikhangele bezikhokhela ukungabonakali kwabantwana abahlanu emzini wenkulumane lemganwini kudida ingqondo izakhamuzi umfundisi Magaya uwele Zimbabwe ukwele Botswana lapho kubikwa kungasimuntu emthandazweni wakhe Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande Lilale. You have been listening
listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.